sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 14 kuNcwabakazi 2021, musithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, owake wadlalela iqembu le Highlanders njalo waba ngumgcini sihlalo walo, umnumzana Ernest Maphepha Sibanda ubhobhengo lwesibili ubekiwe namhla emathuneni eLady Stanley wabulawayo.
Umama uDudu Dube okhulume kakhulu ngokubana abantu bakobulawayo kumele babambane, omunye obekhona okhulumileyo ngumeya uSolomon Mguni,
uMP weVungu uOmega Sibanda.
Abasakhulayo emaphandleni bathi ukuqhamuka komkhuhlane weCOVID-19 sokulethe olunye njalo udubo phezu kwenhlupho abavele bebhekane lazo emakhaya.
Besivele siphila nzima, sibambabamba kwezinye indawo, siphila ngokuziphandela, imisebenzi ayitholakali eZimbabwe. Sonxa sokule-lockdown, nalabo abantu esithola kiyo imali abasayitholi lapho ukuthi baze benelise ukuthi zifike kithi ngoba basinike lathi ama-peace job.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwonalo umsakazo. Owake wadlalela iqembu lengoqo ele-Highlanders njalo waba ngumgcini sihlalo walo, umnumzana Ernest Maphepha Sibanda ubhobhengo lwesibili ubekiwe namhla emathuneni eLady Stanley kobulawayo, lapho obekuthe gwaqa umndeni wakhe leziphathamandla zikahulumende kanye lezemidlalo yenguqu. Umnumzana Sibanda obesele minyaka engamachumi ayisithupha lantathu yokuzalwa i-63 ubikwa ebulewe umkhuhlane wechukela. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lomnumzana Muzi wethu Hatebe, ingcwethi kwezemidlalo obukelela umkhosi kumabonakude.
Ubekwe lamhlanje uErnest Maphepha Sibanda, yena owadlalela iqembu leHighlanders, wadlalela iqembu leCape United, wabuya njalo waba ngumanager weqembu leHighlanders lapho athola khona isicoco zeleague title ezine. Wabuya njalo waba nguchairman weHighlanders lapho athola khona isicoco seleague title esisodwa. Nguye-ke wacina ukubana athole isicoco leso eseleague title esitholela iqembu leHighlanders. UMaphepha uke waba njalo ngumanager weqembu lesizwe elama-Warriors.
Okuyibo abakhulume kulo umbuthano abamqoka ngobani?
Uminister wesigaba sakobulawayo umama uDudu Ncube okhulume kakhulu ngokubana abantu bakobulawayo kumele babambane, bathuthukisane njalo bangazazondelani. Omunye obekhona okhulumileyo ngumeya wakobulawayo uSolomon Mguni, yena laye othe uMaphepha obe yingcitshi kwezomdlalo wenguqu, yikho nje iqembu lebulawayo futhi esila kubona kufanele ukubana bemfake abe kubhodi yebulawayo futhi. Njalo ubuye waqonqosela ukubana njenge-citizen enkulu yakobulawayo bakubone kufanele ukubana ayengcwatshwa eLady Stanley Cemetery lapho kungcwatshwa khona abantu ababe benze kakuhle kobulawayo. UMaphepha ungomunye walabo. Abanye abakhulumileyo ekubekweni kukaMaphepha kugoqela uMP weVungu, yena owake waba nguvice president weZimbabwe Football Association, uOmega Sibanda, yena ochothoze kakhulu labo abalahlela khatshana uErnest Maphepha Sibanda. Zakhumbula ukubana ngemva kokubana abe nguchairman weqembu leHighlanders kulesikhathi lapho angazanga avunyelwe khona ukubana ancintise ukuba ngu-chairman ngemva kokubana abantu beHighlanders besithi kulezimali ezingahambanga kuhle ngesikhathi lapho iHighlander ithengisa iplayer yabo u-Obadada Rumba lapho ayesiyadlala khona phecheya kwele-Belgium. Ngakho-ke uSibanda obasolile kakhulu labo abantu lanxa engabaqambanga.
abangazange banike umaphepha lelo thuba. Omunye obekhona okhulumileyo ngu-Lawrence Phiri, yena owakwaba laye ngumanager we-Highlanders, ukhulume kakhulu ngomaphepha ethi wadlala laye wabuya wamanager ngesikhathi sadlala lapha kwele Zimbabwe. Kwabuya njalo kwakhuluma uZenzo Moyo, yena laye owadlala kuqembu le-Highlanders elaqala ukuthatha i-league title ngo-98 belo maphepha. Labanye nje abadlali ababekhona kulona lelo qembu le-Highlanders bebekhona.
Bona abeqembu le-Highlanders batheni ngaye?
Akuzange kube lesikhulumi esikhulumileyo sivela kuqembu le-Highlanders, akuzange kube lesikhulumi esibuye simelele i-PSL, azange kube lesikhulumi esibuye simelele inhlanganiso yezifa. Singazi njengoba abantu bebe-restricted ngendaba ze-COVID-19, mhlawumbe yikho okubangele lokho. Kodwa asazi ukubana kungabe kuyini okwenze ukubana lezi zikhulumi ezivela kulezi inhlanganiso zingabi khona. Kodwa kukhanya kube ngumsebenzi ohambe kakuhle, njalo abantu bebehlabela bethokoza kungabantu abakhuthaza becelebrate impilo kaErnest Maphepha Sibanda. Yena uMaphepha ube ngumuntu obethakazelela ukuxoxa kwejise labantu, njalo wenze kakuhle ukubana yenelise ukubana Highlanders zithole izicoco ze-league title lezi ezibe nezilandelana laye wazothola njalo esengu-chairman. Njalo uthe sesiyabhubha ubese ekuboard yeBulawayo City lapha ade bancedisa khona ukubana eBulawayo City FC ibe liqembu elikhulu kumdlalo wezenguqu. Kukhangelele ukubana ke labo ake wasebenza labo bona laba be-Highlanders abaka-98 abadlali bakhona bathembisa ukubana bazaqhubekela phambili ngemsebenzi kamaphepha ngokubana bebe le-award yama-junior players abazayinikeza kumdlali wama-juniors oyabe yenzeka kuhle khonapho kuprovinsi yakoBulawayo. Bekhangelele ukubana bethuthukise njalo beqhubekele phambili ngomsebenzi lowo uMaphepha akade ekwenza. Yikho ke okwenzakeleyo lamhlanje endaweni yase-amphitheatre lapho okube khona le service, kwazokuthi umsebenzi omkhulu wokumbeka wasusiba se-Lady Stanley lapho okubekwa khona abantu ababe benze kakuhle kulona leli idolobho lakoBulawayo.
Lo ngumnumzana Muzi wethu Hatebe, ingcwethi kwezemidlalo esixoxelaye ekoBulawayo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi abantu abedlula kancinyane isigidi 2,013,340 sebehlatshiwe ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 kuhlelo olusaqhubeka elizweni. Abedlula amakhulu ayisikhombisa 754 bahlaselwe yileli gcikwane, kwathi abangamachumi amabili lasithupha 26 babulawa yilo ngosuku olulodwa olwedluleyo. Lokhu sokukhuphule inani lasebehlaselwe yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo la kwedlula inkulungwane elikhulu 119,508 labulala abafika phose inkulungwane elikhulu 96,135. Ukusenjalo, umqondisi womanyano weZimbabwe Christian Alliance umfundisi Hoseni Sibanda usichasisela ihlelo abaziqhubayo njengenhlanganiso ezokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Thina njengenhlanganiso besisenza esingathi yikukhankasa sitshengisa abantu ukuthi i-COVID-19 iyingozi njalo bengazivikela njani. Lokhu sikwenza endaweni ezehlukeneyo, eMashwingo, eGweru, lapha koBulawayo, besisenza njalo koBochinoyi, sisenza njalo endaweni ezehlukeneyo jikelele lapha eZimbabwe. Besingena la kuma-taxi rank, singena eMkambo, sizama ukuncedisa abantu ukuthi bezwisise ukuthi i-COVID iyingozi njalo lokuthi bethola injection. Njalo besenze ebulenjini ama-Zoom discussion, la kuma-WhatsApp siye siletha abantu abaphetheyo, abakhulu abaphetheyo, amadokotela aphethe ezempilakahle ezigabeni ezehlukeneyo ukuthi bakhulumisane labantu babachasisele. Siyenze inhlelo ezehlukeneyo ku-National FM, ku-Radio Zim, e-Central Radio, kukhulumane FM, eGweru, la ku-Hevoy, ngoyi emaswingo njalo sikhuthaza abafundisi ukuthi behambe behlatshwa bese befake bulenjini ukuze ukukhuthaze abalandeli babo. Uhulumende uyazama la ukwenza lokho angakwanisa, kodwa lokhu silela kumele kube le injection eziningi, njalo kumele ukuthi kukwanise ukuthi kungabi le mhlangano ebamkhulu kakhulu engagcina isiba yiyo eyenza ukuthi lumkhuhlane mamatheke. Ngenxa yendlela izimfa besenzakala ngazo, wonke umuntu sekunanzelele, wonke umuntu usezama la ukuthi ngendlela abangazikwanisa ukuthi bavikelele umkhuhlane we-COVID-19.
Lowo ngumfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, esixoxelaye ekobulawayo. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Okhokhela ibandla eliphikisayo eZambia umnumzana Hakainde Hichilema uyakhokhela ukhetho lokudinga umongameli kulelo lizwe ngesikhathi impumela yezigaba ngezigaba yalolu khetho ilokhu ivezwa inhlanganiso ebona ngezokhetho. Umongameli Edgar Lungu walelo lizwe oncintisana laye njalo obebusa kusukela ngomnyaka ka-2015 uyalandela. Umnumzana Hichilema owazakala ngokuthi ngu-HH ubechothoza kakhulu umbuso kamongameli Lungu esithi wehlulekile kwezokuthuthukisa umnotho welizwe. Osomabhizimusi abafuna ukutshala imali eZambia kanye lenhlanganiso eboleka imali emhlabeni jikelele ye-IMF babikwa bebheke impumela yalolu khetho ngabomvu. Umongameli Ashraf Ghani we-Afghanistan utshele izizalwane zakulelo lizwe namuhla esebenzisa amazwi aqotshiweyo awe-recording ukuthi uzalwisana lamalwecatsha ohlobo lwama-Taliban ngokubona ukuthi amabutho alungele lumsebenzi. Lokhu kwenzakala ama-Taliban elokhu esondela esigodlweni se-Kabul ngesikhathi esehluthune ezinye izabelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshesha.
Abasakhulayo emaphandleni bathi ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 sekulethe olunye njalo udubo phezu kwenhlupho abavele bebhekane lazo emakhaya. U-Albert Ncube usethulela lolu daba.
Abatsha bathi umkhuhlane we-COVID-19 ubathwalise lukhuni ngoba usudale ukufiphala kwamathuba okuthola umsebenzi njengoba abantu bebebanjwa ngamandla okuhlala emakhaya ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Iningi labasakhulayo esabelweni seMatabeleland South liphila ngokwemba igolide kanye lokuthengisa impahla. Umnumzana kwakhe Dube Sengezane eGwanda South uthi bakhala ezimathonsi.
Besivele silendubo zethu zokuswela imisebenzi, besivele siphila nzima, sibambabamba kwezinye indawo, kodwa kwaqala i-lockdown, siphila ngokuziphandela, imisebenzi ayitholakali eZimbabwe. So nxa sokule-lockdown, lalaba abantu esitholakile imali, abasayitholi lapho ukuthi bazibenelise ukuthi zifike kithi ngokuthi basinike lati ama-peace job.
Umnumzana Finish Ncube oyisakhamuzi ka-Ward 7 koMalabe eKhezi ongusomabhizimusi osacathulayo uthi ukuvalwa kwelizwe kwe-lockdown uphazamise ibhizimusi lakhe.
Ama-shops asevulwa ngesikhathi evalwe futhi masinya khona lapho ukuthuthuka kuba nzima. Ubuzima bukhona sibili kuyasihlukuluza, akusahambeki usuka ngapha kuma-rural areas usiya kobulawa ukuthi uyedinga indingeko zakho, kuba lobuzima khona phansi.
Unkosazana Constance Maseko olilunga le-Community Youth Development Trust eGwanda uthi njengabatsha basemuva ezifundweni zabo.
Sibe disturbed kakhulu ngoba izifundo zethu zibe affected, akuyisayiwa esikolo kunjalo, azikho ezinye indlela esingabe sifunda ngazo ngesikhathi lesi esi-COVID. I-network iyahlupha la emakhaya njalo asithi sonke abantwana besikolo esilamafoni esingakwazi ukuthola ama-notes ne-WhatsApp ukuthi sikwazi ukufunda.
Umnumzana Edson Masuku oyisakhamuzi eGwaqwe eKwanda North uthi bayaluswela uncedo lokusungula inhlelo zokuziphilisa behlezi emakhaya.
Thina abantu abatsha sithwele nzima. Imfethu ngathi siyadubeka ngoba asikhoni ukusebenza. Besicela ukuthi uhulumende asincede ngezimali ukuthi maybe lati singakwanisa ukuthi sifuye inkukhu. Esinikeze nje amaloni lati sibe le-start yokuthi sifuye inkukhu. Maybe lati singaphila ngcono singakwezindawo sizifuyele emakhaya ethu sihlalele.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Constantine Pofu, umqoqo wenhlelo zeMatobo Youth Development Initiative.
Badinga kakhulu i-financial help. Abaningi balesifiso sokuthi bayenze ama-projects angabaphilisa, kodwa ke inkinga ekhona ukuthi abala mali ukuthi baqalise ama-projects lawo. Njalo ama-banks akhona afuna i-collateral, so ama-youth amaningi kawala i-collateral yokuthi bakwazi ukuthi ba-accesse ama-loan ema-bank.
Nyaka yonke mhlazi lithumi lambili kuNcwabakazi eleZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba ukuthakazelela ilanga labatsha ele-International Youth Day njengenjongo yokubakhuthaza ukuthi baphatheke kunhlelo zentuthuko. Kusenjalo eJackson oqale COVID-19 vaccine isizilela njalo eGwanda ngesikhathi uhulumende kuthaza uZulu ukuthi ahlabe leJackson. Unkosikazi Janet Nkala ohlala kuward 1 eMatshetsheni ngomunye walaba asebehluleke ukuhlatshwa lijekiseni.
Siyakuhalalela kakhulu ngokuningi bethu. EGwanda kukhatshana, ungafika eGwanda bafika bavale bathi bafuna abangu-60 ngaphenduka ngingahlatshwanga ngihambile khonale. So khathesi ukuthi ugade futhi ubuyele uye eGwanda uyedinga ukuhlatshwa kuba nzima kakhulu. Cela basifikelele bakithi. Ward 1 ukhatshana leclinic kungumango kithi abantu abadala. So siyacela kakhulu kakhulu ukuthi sincediswe ekuhlabeni lapha, sesikufisa kakhulu kakhulu kakhulu.
Sebedlule inkulungwane ezilikhulu 104,975 asebehlatshwe ijekiseni yokuqala e-COVID-19 ezansi emandebeleni, kwada bedlula inkulungwane ezingamathumi amahlanu lasikhombisa 57,126 bahlatshwa esibili. Abantu abalikhulu lamathumi amathathu lanhlanu 135 sebebulewe i-COVID-19 kulesi sabelo selokhu lumkhuhlane uqalile. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert.
Lingani tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zedolobho leVictoria Falls umnumzana Kevin Moyo. Ungasitshela ukuthi umumo unjani khona ngapho eVictoria Falls ngodaba lweCOVID-19?
IVictoria Falls yilo idolobho lokuqala eZimbabwe elithole esingathi yi-herd immunity. Ngemva kokubuya komkhokheli uComrade Nangagwa, lo deputy, lo vice president uComrade Chiwenga, babuya ngenyanga kaMbimbitho ngathi ngo-March uzohlatshwa ngapha eVictoria Falls. So khonoku kwayenza izakhamizi kumbe abahlali beVictoria Falls ukuthi behlatshwe. Lokhu izakhamizi zeVictoria Falls zakwenza zikwazi njalo zizwisisa ukuthi indawo yeVictoria Falls indawo elomnotho othembele kumbe ogxile ekubuyeni kwezethekele. So izethekele ziyabe zifuna ukuthi zibe kwazi ukuthi izakhamizi zeVictoria Falls kumbe zendawo lapho abafuna ukuthi amele bevakatshele khona ukuthi babe behlatshiwe njalo be-attaine esingathi i-herd immunity. So i-herd immunity kuliqiniso, silayo njalo siyathokoza njalo siyajabula ukuthi yithi idolobho lakuqala ukuba loku-attaina i-herd immunity.
Manje kutsho ukuthi abantu nxa sebefike yona leyo okuthiwa i-herd immunity sebengazizulazulela naye edolobheni bengaqhelelananga?
I-herd herd immunity it ayicho ukuthi izakhamizi akusamelanga ukuthi zilandele izinqumo ze World Health Organization ukuthi abantu kusamele beyenze i social distancing, ukuthi abantu kusamele labo kusamele begqoke izayeke esingathi ngama mask ngesikhiwa, njalo bengabe behamba behlanganelana endaweni okungani ukugcwala ekhona abantu, njalo lokulandela imithetho esingathi i level 4 imithetho ye COVID. So lokhu abahlali be Victoria Falls bayakwenza, bethi bekwenza njalo kuyancedisa ukuthi umkhuhlane we COVID ungamemetheki ngendlela ongabe umemetheka ngayo kwezinye indawo. So le kuyinto esithokozelelayo esithakazelelayo ngoba thina vele we are a tourist based town, njalo kuzayenza ukuthi izethekele zibuye Victoria Falls. Ukubuya kwezethekele ukuthi ukuthi abantu kumbe abahlali beVictoria Falls baza benefita ngoba sithina vele sithembele kuzethekele ezibuyayo. So kulenye into eyenzakeleyo engathi i-reopening of ama border town, ama borders efana leVictoria Falls border leKazungula, ukuvula kwama borders la kusincede kakhulu ekuthini kuzanceda ukuthi izethekele sesizaqala ukubuya, njalo ziyathi sesiqala ukubuya izethekele kuzabuya kuzabe sokulama business, kuzavula ama lodges, kuvule lama hotels, bese kuvula lezinye indawo ezokudlela ezifana njengama restaurant.
Abavela kwamanye amazwe kumbe abavela endaweni ezitsheneyo zelizwe bezobuka impophoma zamanzi baningi yini ababuya.
Enye into mfuna ukuthi ngithi re-emphasize kuzulu wonke kumbe lo mhlaba jikelele ukuthi ama-falls lokhe khona abantu kusamele bebuye ngobunengi babo. Izinyamazana lokhu esilazo abantu kababuye bezobona izinyamazana zethu esifana njengabo Big Five, bebone lezi hlahla zethu, lezi ntaba esingathi ama-scenery, even our environment. Kababuye sibili eVictoria Falls ngobunengi babo bezovakacha ngoba ama-borders asevuliwe izethekele sizimelele ukuthi zize zizobona indawo yethu. So kuliqiniso ukuthi inani lezethekeli alikafiki lapho singathi khona sesifike esigabeni singathi singathokoza ngakho. Ama-borders akathesi i-initiative enhle kangaka iyenziwe, kodwa ukuza kwezethekeli azikafiki lapho singathi sesingabona utshintsho olungayenza ukuthi impilo zethu zibe zinhle. Kodwa niyathokoza njalo ukuthi izakhamizi zeVictoria Falls ziyalandela imithetho ye COVID njalo kuyinto enhle. Ngiyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Kelvin Moyo, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zedolobho leVictoria Falls, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilande.
Siyabonga Chris. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sihlaziya udaba lokwendiswa kwabantwana bebancinyane lokuzithwala, ukuhlandla lesibili lengxoxo yethu lo nkosikazi Sithembiso Nyoni omela inkayi North edalele ePhalamende njalo engumphathintambo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana.
Ngabe kuthiwa kula COVID, ngabe kuthiwa le mahofisi nasihlali, kodwa sesivela le-National Central eMbire sababiza ngoba lapho kwakule over 4,000 abantwana khona ababemithisiwe within a short time. Safika sahlala phansi lezinduna labosobhuku labalisa lenkokheli zonke ezikhona. Labantwana amankazana amanye emithisiwe babekhona khonabo. Sayixoxa indaba le ukuthi kababuyele ezikolo lamatitsha babekhona. Kwaba nomunye umntwana owayeye ehlanguliwe laye waba nomntwana emncane kodwa wazibisele esikolo waphuma le 12 points lo mntwana samkhuthaza ukuthi kangeniswe university abe shining example ukuthi lapho umntwana oyinkazana ungahlwangulwa ungenziwa konke lokho victimized kebe kungasondaba yakho try and get out of that and relive your life and thina sokumele sicreate system eyamukela amankazana lawa siba rehabilitate sibabisele ku community sibabisele ku society bahlali ngoba ayisiyondaba yabo abazange bakucabanga ukuthi bafuna ukukwenza someone decided on their behalf ukuthi kumele ngenze lokho isona sosakha umntwana lo isono wesomhlango
ugatsha lwakho lwathi abantwana abakhulelwayo bengabuyela esikolo bevunyela ukuthi befunde kunjalo bakhona yini abakwenzayo ukuthi libone ngani uhlelo lo lwasebenza yini kumbe kabakho abalwemukelayo
abanye bayalwamukela abanye njalo abalwamukeli so sokumele ukuthi thina njenge community sihlale phansi labantwana laba sihlale phansi lezikolo sihlale phansi labanye abantwana sihlale phansi lama teacher sibe leqiniso ukuthi abantwana laba bayamukeleka labo sibanike isibindi sibanike confidence ukuthi akukho wrong there's nothing wrong that you did noma umntwana engxenye wakhomba akula muntu ongaphambanisiwe emhlabeni bancediswe abuyele endleleni eqondileyo enkayi lapha mnemvela khona bakhona abazali asebezimisele ukuthi bawenzele umsebenzi bayahlala phansi lamankazana bahlale phansi labazali bazama ukuthi bababisele ezikolo but iproblem esilayo ukuthi izikolo azivulwanga ukuthi kule COVID lokuhlangana lakwa sikukhuthazi ngenxa yokuthi umkhuhlane lo uyabhubhisa ubhubhane lo muvi kakhulu but I think ngabe kuthiwa kuyavuleka kuhle kulabanye abazali sibile ngibaziyo esebezimisela ukuthi basebenze labantwana ukuthi bababisele esimweni esihle I think iapproach yona leyo eka teacher eka mzali womntwana ecommunity labanye nje around abanye abantwana abafunda lalumntwana kube yisystem ekondema linto le ibisirehabilitate umntwana singakuphatha ngaleyo ndlela sizancedisa umntwana ohlwangulweyo
okwenkayi kungabe kuluhlelo eliluqoqileyo yini kumbe bazisukumela phansi abazali bathi ngcono sisebenze lesikolo lomphakathi ukuthi abantwana babuyele esikolo
yikuxoxisana njengezakhamizi ukuthi kanti lokhu kungahamba njalo abanye basebe kudobha bathi ye thina civil singakusebenza lokho bakhona abanye abazali asebe kusebenza but njengoba nangisitsho kuba nobunzima ke ekuhlanganeni umoya wona lowo kumbe ipilo kuze uthando lona lolo olokwenza izinto ezinjalo ezokubisela abantu bethu esikolo lukhona ebantwini obekuhlupha ke khathesi i-COVID ukuthi asihlangani labo futhi abantwana kabasaye esikolo sazi senza okuthiwa operation bamba umntanakho wena njengomzali iba leqiniso ukuthi ugeli ulaye uyakwazi ukuthi ungaphi ugeli uye enkunini yini uhambe lobani uye emfuleni uhambe lobani uyathokoza yini evela ngale akulaluye lutho yini olunothisayo wena njengomzali ukuthi ungani umntana uhlobile kwenzela ukuthi sihle sibambisane masinya uhlupho lungakayikhatshana
leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Sithembiso Nyoni omela inkayi North edalela ephalamende njalo engumphathintambo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazane singakehlukani ngesizwe ebezikhokhela owake wadlalela iqembu le-Highlanders njalo waba ngumgcini sihlalo walo umnumzana Ernest Maphepha Sibanda obhobhe ngolwesibili ubekiwe namhla emathuneni eLady Stanley kobulawayo abasakhulayo emaphandleni bathi ukuqhamuka komkhuhlane weCOVID-19 sekulethe olunye njalo udubo phezu kwenhlupho ebevele sikhona silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngesithi asidibaneni njalo kusasa ngesikhathi esifanayo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.